Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamuhla.
Today's judgment has confirmed my rightful place as the leader of MDCT after the demise of our great leader, Dr. Mugabe Richard Tsvangirai.
Unkosazana Thokozani Khube uthi uyathokoza kakhulu ngesinqumo senkantolo yeSupreme Court esokuthi nguye umkhokheli weMDC oqotho hathi uMnumzana Nelson Chamisa.
Isinqumo somthethwandaba kasitshintshi isifiso lokukhethwa okwayenzwa uMnumzana President Nelson Chamisa.
Kodwa abebandla likaChamisa bathi akulalutho oluzantshintsha, njalo bathi uMnumzana Chamisa uzaqhubeka engumkhokheli wabo. Amapolisa athi sebophe abantu abangamajumi phose amavili abetheswa amacala okwephula umthetho wokuhlala ezindlini ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khube uthi uyathokoza ngesinqumo esethulwe ngumthethwandaba weSupreme Court izolo esokuthi nguye umkhokheli weMDC oqotho hathi uMnumzana Nelson Chamisa. Umthethwandaba lo unqume ukuthi uChamisa wangena esikhundleni ngaphandle komthetho. Wote uMakhube nguye oemele aphathe intambo kulandela ukubhubha kukaMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngokunjalo uthe kumele ibandla leMDC libuyele kungatsha zalo zobukhokheli ezazikhona ngo-2014 lapho elagcina khona ukwenza umhlangano weCongress libambene lingakadabuki laba yiMDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa leMDCT ekhokhelwa nguMakhube. Kodwa ibandla likaChamisa lithi izinqumo lesi asiguquli lutho ngoba inxezu zombili sezaba ngamabandla azimeleyo kulandela imihlangano yeCongress lapho ezakhetha khona ubukhokeli obutsha. Kodwa uMakhube uthi nguye oseziphethe esidukwini njengokutsho kwenkantolo.
The Supreme Court has now given the long-awaited judgment, which has brought sanity to our great movement. The movement because
siyathokoza kakhulu ngaleli langa ngenxa yalesi sinqumo. Ngicela abalandeli bami behlale ezindlini bengaphumi phandle ukujabulela lesi sinqumo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lesi yisinqumo ebesivele sisilindele. Yikho ebesivele sikulindele ukuthi kulandelwe umthetho wesisekelo umbuso. Isinqumo sanamuhla siyagcizelela ukuthi yimi impela umkhokheli webandla leMDC ngemva kokutshona kukaMnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela leli bandla.
Today's judgment has confirmed my rightful place as the leader of MDCT after the demise of our great leader Dr. Mugabe Richard Tsvangirai. May his soul rest in eternal peace. I stand here today in my capacity as the acting president of MDCT, and I accept the huge responsibility that the court has placed on me, and I promise to exercise my role to the best of my ability and knowledge as someone who has been deputy president of this party for a good 12 years.
Okwakhathesi ngisasengumkhokheli weMDC okwesikhatshana singakayi kuCongress, njalo ngizasebenza gadalala njengoba vele ngisijayele lesi sikhundla njengoba sengaba Ngumsekeli kamkhokheli waleli bandla okweminyaka elithumi lambili. Ngicela ukuthi kube lokuthula lokubambana sisenza lokhu. Isifiso sami ukuthi iMDC yonke ibambane ingaphindi idilike futhi. Umthethwandaba usuchasise sobala ukuthi kakho ophezu komthetho. Ngithanda ukubonga iqwetha lami umnumzana Love Mo Maduku ngokuma lathi kwaze kwethulwa lesi isinqumo. Kuyathokozisa ukuthi siphiwe ithuba lokuthi sakhe kutsha ibandla lethu, njalo ngilithemba umnumzana Tsvangirai uyaziqhenya lapho alele khona ngalokhu.
Even our late president will be proud of as he rests. Chisampa Machisa.
Unkosazana Thokozani Khuphe ngumkhokheli webandla leMDCT. Isinqumo lesi sikhanya sesihlesa abangela ukudabuka phakathi kweMDC kaChamisa, ngoba amanye amalunga aleli bandla abalisa umnumzana Douglas Monzora lo mnumzana Morgan Komichi behle basamukela izolo, njalo bathi uChamisa kasenguye umkhokheli wabo. Ekhuluma lentantheli izindaba izolo, uKomichi uthe nguye osengumgcini sihlalo weMDC njengoba inkantolo ithe kubuyelwe kubukhokheli obabukhona ngo-2014. Uthe njalo kuzaqhutshwa iCongress entsha phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo njengokutsho komthethwandaba. Isinqumo lesi sikhanya sizabangela njalo ukulwisana kweMDC phezu kwempahla yebandla efana lezimota kanye lamahofisi. Nansi isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni.
Impahla okhuluma ngazo umsakazi zimpahla zeMDCT, azompahla zikaChamisa, azompahla zikadokotela uKhuphe, zimpahla zeMDCT. So iMDCT izo zilandela impahla zayo. I'm sure ubonile uChairperson uKomishi ukuthi uthe ucela impahla zonke zeMDCT zihanjiswe kuTreasurer General weMDCT ongumama uMakone. So mabona babenza ukuganga lokho ngoba bejahele izimpahla zephathi selibatshonele ke, ngoba impahla lezo ziyadingeka, zidingwa ngumnikazi wayo oyiphathi MDCT. So laba abatshontshayo abathini bathini, hayi ngalo yomthetho izothi kuba nabukelela la ibathinte ibabambe lapha abakhona. Kodwa asinani thina nempahla zephathi, impahla zephathi ngezephathi, iphathi yazidinga ukuthi zisebenzise.
Lina njenge-MDCT selenza iCongress yenu, iMDC kaChamisa layo seyenza eyayo. Lingamabandla amabili ehlukeneyo, kuyini okwehlulayo ukuthi liqhubeke ngempilo liMDCT, lekele ubaba uChamisa la yaqhubeke ngempilo lebandla lakhe leMDC?
Yinto ekade siyilande court ukuthi i-extraordinary congress iyatsho ukuthi ubaba uTsvangirai ngubani owamsucceedayo ngemva kokuthi etshonile. Ikhothi ke yasibheka le ndaba, yayibheka le ndaba. Ikhothi yasisithi according to i-constitution yenu, umuntu okumele a-acte ngumama uKhuphe abizi extraordinary congress bese likhetha ke umongameli lifuna ukuthi a-replace ubaba uTsvangirai. Sisekhothi ngesikhathi sama-arguments ayireza indaba ye-extraordinary congress yethu esasiyibize Stanley Square ngo-2018. Savuma thina phambi kwenkantolo ukuthi yebo ngempela sasicabanga ukuthi senza kahle, kodwa basibonisa ukuthi hayi lapha nalapha lensangali savuma ukuthi hayi kurongo lokhu angakwamelanga senze kanjalo. Ngokufanayo labo labayenza egwelo bayenza besazi ukuthi wrong, kakhulukazi bona ngoba i-high court judgment vele yayisibalahlile. So lokhu aze kukhuluma manje akusebenzi. Ayisonto esasiyilande ekhothi, sasingalandanga ekhothi ukuthi ubani wenzeni ubani, sasilande ekhothi ukuthi ngubani onguye onguye owasucceeda uba uTsvangirai. Njalo yena lowo muntu kumele abize extraordinary congress. Ikhothi sitshilo ukuthi ngumama uMakhuphe. Sizolandela ke thina i-constitution yepharty yethu njengendlela esayibhala ngakhona. Indaba ilapho nje msakazi.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli somkhokheli weMDCT, unkosazana Thokozani Khuphe. AbeMDC kaChamisa bona bathi isinqomo senkantolo lesi siyize njengoba uMakhuphe sowabumba ibandla lakhe. Ngokunjalo omunye wabasekeli bakaChamisa umnumzana Tendai Biti uthi akulalutho oluntshintshayo. Amazwi yakhe agcizelelwe isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza.
Isinqumo somthethwandaba kasitshintshi isifiso lokukhethwa okwayenzwa umnumzana uPresident Nelson Chamisa ngabantu beZimbabwe namalunga ebandla le-MDC. So singathi ngesikhiwa ngumbane vele uyuphazima kwezulu lapho ungela mbane khona and uphazima lokhana okungayethusiyo abathi ngesikhiwa iputa mfulmen kumbe iharmless thunderbolt. Nxa sikhangele njalo sibona ukuthi ukhuphe yena ulebandla lakhe alibiza esithi yi-MDCT elethu yi-MDC Alliance. So into ezehlukene lezo into ezimbili yena ulamabhanana thina silama orange hambe shiwa kuthiyene
manje phose lizakwenzani njengoba lesi sinqumo singaphikiseki emthethwandaba.
Pamfo wethu Chris akula sinqumo esimangalisayo ngoba phela yena ungakhangela wangena kukhetho lika-2018 esebenzisa ibizo le-MDCT. Thina sangena kukhetho sisebenzisa ibizo le-MDC Alliance. Into ezehlukeneyo lezo mfo wethu. Njalo, imthethandaba yeZimbabwe le vele kusobala ukuthi imthethwandaba leyana esithi ngesikhiwa e-captured vele eyenza into ezithandwa ngubani ngumnangagwa. Thina sibona ukuthi ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa busuka ekuthini ekuthi wakhethwa ngabantu beZimbabwe, wakhethwa ngamalunga ebandla le-MDC. So amboni into engabi phazamisa uZulu, amboni into engabi iyenza ukuthi abantu bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Thina saba le Congress yethu ngo-May 2019 ukhuphe waba le Congress yakhe. So kusobala ukuthi vele ngamabandla achiyeneyo.
Sizwe ezinye iziphathamandla zebandla ezifana lomnumzana Morgan Komitsi labanye besithi bayasekela isinqumo lesi esithethwe ngumthethwandaba. Manje lithini lina njengebandla?
Akwalelwa phela ukuthi uMorgan Komitsi akhethe akufunayo. Anje ovele kuleyo ngoma eyabadala, ingoma yendulo, unyama yembongolo okhetha omthandayo. So ngukhethile khethile uMorgan Komitsi ukhethe ukuthi alandele isinqumo sisekela umama uThokozani Khuphe. Thina abanye silandela uMongameli Nelson Chamisa. So hayi akulalutho aliphambanisileyo uMorgan Komitsi ngokuthi umuntu akhethe lilungelo ukuthi azikhethe lo lilungelo elikhona emthethweni. So ambona ukuthi kungabe kulolutho olumangalisayo.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave.
Amapolisa athi asebophe abantu abalichumi lasishiyagalolunye elizweni abephule umthetho okuzivalela ezindlini ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Wona osuhlasele abantu abayisishiyagalombili eZimbabwe njalo wabulala oyedwa. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi abanye babantu laba bebesemashabhini. Umthetho lo uqale ukusebenza ngomvulo njalo uzaqhubeka okwamaviki amathathu abantu bengahamba-hambi. Kusenjalo ezinye izakhamizi zakobulawayo zivuke zingelamanzi izolo ngesikhathi ilizwe liphakathi kwemigoqo yokungaphumi ezindlini. Isakhamuzi sesizinda uMnumzana Raymond Phiri uthi lokhu kwenza kube nzima ukuthi bazivikele ku-coronavirus ngoba bengelamanzi okugeza izandla lokuhlanzeka nje.
Amanzi avuke evaliwe lapha kobulawayo esigabeni sesizinda lezindawo ezigombolozele isizinda. Sizihlalele nje, akulamanzi, akulanto esingayenza nje. Sithatha esiboraneni amanzi, yikho sithatha khona amanzi esiboraneni. Lapha kulesiphithiphithi esikhulu kakhulu, kulabantu abaningi abathatha amanzi khona ngale, abanye abathatha amanzi okugeza, abanye ngawunatha, abanye ngokupheka. And bahlangene, akulazi ukuthi khona kule space distance yabantu okuthi khona uyabusaba ukuthintana nabo, yikuthintana vele, akunanto esingayenza vele lapho umkhuhlane wodwa. After 21 days after i-lockdown leyi, ngibona ngani into eziningi ziyabe sezibonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala, especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekuma esibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo. Kodwa lokhu kwe-industry vele yikufa kwayo vele, njengoba yi-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele, kuhle kube yingcwaba vele. Ngibona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into, labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala. Into ebuhlungu kakhulu indaba yokuthi vele khona vele pho kungakabe lo mkhuhlane lo, yona into yama-basics ebengabonakala. Abantu bebethuna besimelayinini ezitolo lezi zikhulu bezama ukugijimisana lezi mota. So kathesi vele ezindlini lapha akula lutho okudliwayo, akula lutho, siphonga ukuhlala kuphela. But within 1 week or so from now, mbona kuzaba leyinkinga ezaba serious kakhulu ngoba vele ilizwe langkhona belilizwe beselifile kudala.
Ezambuzini lapha-ke emathoyilethi bayenza njani abantu khona kungela manzi?
Njengematoyilethi lapha ezambuzini lapha, hawu, akungeneke and kungcolile ngoba vele wona la manzi esazuzayo elokuzenini esikotshweni la ngamanzi ukuthi siphekise lokuthi sigeze, okuthi singafake ezambuzini lapha sokungcolile vele, sokungokunye umkhuhlane ophezulu komunye umkhuhlane njalo. Angazi ukuthi vele i-city councilor icabangani ngesikhathi lesi. Besicabanga ukuthi khona ingxenye ngesikhathi sona lesi bazazivulela amanzi njengoba kuqhamuke umkhuhlane nalo we-corona. Kodwa kathi sesimangana sibona amanzi ayikakho.
UMnumzana Raymond Phiri yisakhamuzi sesizinda kobulawayo, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kube lokulwisana phakathi kwabantu ekade bekundwendwe zokuthenga impuphu kobulawayo izolo bagcina belamulwa ngamapholisa. Iphephandaba linye lithi njalo isibhedlela se-ekusileni kobulawayo yiso esesiqondane lokwelapha izigulane ze-coronavirus ngoba eseThorn Grove singalungelanga lumsebenzi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Umbono wami umsakazi omuhle into eyenzakalayo elizweni laseZimbabwe njengomkhuhlane lolokhu uyanda umsakazi wami. Ukuthi kuzaba nzima ngoba izibhedlela zonke ezingapha eMathebeleland lokhu zisalungiswa esesetoni groove sisalungiswa manje sebethe gqisa okufanele kulungiswe lesesathiwa nguJoshua Nkomo. Ukuthi umuntu ozobanjwa lo mkhuhlane umsakazi wami engapha eMathebeleland usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba kwabe kufanele ithunyelwe khona le eHarare uyabe ezofika nini umsakazi wami eHarare. Ukuthi eHarare le uzafika sefile ngoba izibhedlela zonke ezingapha eMathebeleland kazilungiswanga. Zisezolungiswa izibhedlela ezikahle yizo zodwa eziseHarare. Ukuthi kuyabonisa umsakazi wami ukuthi uhulumende lo siphetheyo lokho ebandlulula abantu ukuthi umuntu obuye eMathebeleland akufanelanga ephile, umuntu osemashonaland uyaphila umsakazi wami. Ngoba izibhedlela zonke ngobulawayo akula sibhedlele ukuthiwa silungele ukuthi singasiza abantu abatholakala belomkhuhlane lowo. Zonke zisalungiswa kodwa eziseHarare zonke zikahle izibhedlela zangkhona umsakazi wami. Kuyabonisa nje ukuthi uhulumende wezani umsakazi wami lokhe le ngqondo kumbe ingqondo kumbe umoyo inhliziyo embi ukuthi umuntu wonke osemathebeleland i-distant. Kubonisa sobala umsakazi wami lokho ukuthi kubo ngale yonke into ikhona manje sokuyi-shutdown. Chuti ngapha eMathebeleland ukudla ngeke kutholakale, kuzatholakala khona le eHarare emsakazi wami la manje ngoba ngapha izitolo impuphu kobulawayo ayashoda eHarare. Asake sizwe ukuthi impuphu ayayitholakala ezitolo ihleli itholakala.
Sabonani ku Studio 7, siyabonga ngoku siphalela ithuba. Mina igama lami Adolf Shaba. Mina indaba endithanda ukukhuluma ngayo le ndaba ye coronavirus. Nambona ngani eZimbabwe la isuke yaba yaphanika kakhulu ngendaba le ngoba manje isimo selizwe phela sivumeli i-shutdown noma wonke ama-political leaders akhona ekhuluma ngayo, but so far ngibona ngani baphaneke kakhulu. If amazwe afana nabo-Belarus besavulile besayenza business as normal, but ya ngoba mostly into eyenzakalayo lapha post abantu ababa-affected yilaba abantu ababesuke kwezinye indawo. Ngibona ngani kade befanele benza ama-measures wokuthi uma kukhona ama-suspectwayo kube le ndawo nje abagcinwa khona, hhayi ukuthi behle bevale nje yonke into ngoba lokhu zobe abantu bayokufa ngendlala besezindlini than i-corona le abakhuluma ngayo.
Hawu linjani emsakazweni, linjani? Hhayi ngikhuluma lo Dube khona pha emagwe lapha ngaphansi kwa-chips and lapha hhayi kuzima kuzima sibili-ke ngiyabonile ukuthi uhlelo lukahulumende luhle sibili kodwa but into esesibhekana lazo lapha kuzima kakhulu ngoba ngazathola ukuthi ngikona emagosa lapha into zikhwelile lapha kuzima njalo le mabhanki uzuzikheshi ayitholakali ma uswayipha into enjengempuphu isakali yomgodla munye okange-10 kg uthenga nge-250 pond kumbe nge-250 swayipi kumbe nje nge-100 rand. So into enzima kakhulu sibili ebantwini ukuthi hhayi abantu sibili sebesebunzimeni sibili ukuthi khona bezeke kuthole sibili sifo sokuthi-ke bedle. Sokunzima ukuthi nganje uhulumende lanxa ethethe umzamo omuhle kangaka ukuthi abantu baphile kodwa phela bese bananzela futhi labo bayadla phela fake loku i-price control ezintweni ngoba i-price control kayisekho sibili. Ngiyabonga.
Sanibonani maqhawe wethu ku-Studio 7. Igama lami ngosibusiso Machasi. Ngisacela nje ukuthi ngiphosele elami engingathanda ukuthi nje ngixwayise ebantwini ngalesi sifo. Abantu abalandele imithetho ebefakwe ngabohulumende ngoba sengibona amanye amavidiyo abanye bayakhahlelwa lapha, abanye bazenzela lokho abakuthandayo. Kodwa-ke impilo ngezethu, ungawukuthi bona hhayi ukuthi mhlawumbe bayasiphanisha or benzela ukuthini, kufanele izizwe ngezizwe ziphile nothi ukufa. So le nto abantu bayithatha njengamanto yama-jokes, into yokudlala, kodwa-ke umuntu uzohlangana nakho uma siqondene naye bese yakubona ukuthi kubalulekile ukuthi kulandelwe imithetho. Abanye sebeqamba amanga njengathi thina esingapha emazweni angaphandle. Hey, benzela ukuthi belithathe belisekhaya, ayikho yonke leyo nto.
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Ethiopia selidlulisele phambili ukhetho lwalo lokudinga amalunga ePhalamende obekumele lwenziwe ngoncwabakazi ngenxa yecoronavirus. Amapolisa akwele Uganda wona asebophe izitabane ezingamachumi amabili ezethesa icala lokwephula umthetho wokwehlukana kwabantu ngenjongo yokwenqabela isifo se-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe yi-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane phose ezine 4,000. Umkhuhlane lo ukhanya umemetheka ngamandla lanxa nje abantu abaningi bengasayi emisebenzini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngingathi mina sibili njengathi esibali iBhayibheli sasingakaze sikwazi ukuthi okunye kwalezi zinto esizibalayo eBhayibhelini kuzakwenzakala ukuthi sizibone ngamehlo sisaphila, ngoba eqinisweni umkhuhlane lo indlela obambe ngayo umhlaba kuyakhanya sibili ukuthi hayi kuphezulu sibili kakhulu. Thina ke ngapha ngakithi Dallas singasikukho khona okuthiwa yi-lockdown, okuthiwa khona hlalani ezindlini lihlale lingaphumi. Sesiphose siphethe iviki lesibili kathesi sikwenza khona lokho. Kukhanya baqinisile imithetho yabo ekutheni kungabonakala abantu behamba phandle, kungabonakala abantu besenza izinto, kungabe lokuhlangana, kungabe lamachurchi, kungabe lama-restaurant, kungabe lezinto zonke lezi amabhawa, into zonke zona lezi ezinjalo. Kakukho ama-restaurants yonje avulile ukuthi uthathe windini udlula. Hayi lokho ukuthi lingene phakathi lihlale labantwana lihle njengalokho. Yikho ke lokho kukhanya kubambile, kuyaqhubeka ngokubona kwami kukhona kuyenzakala. Kuzima ukuthi abantu bonke bahlale phansi bathi wathalala. Bayahamba abantu, bayabonakala, ziyahamba izimota, ziyatshona leziphumele njengakhona lokho. Kodwa ke kwehlile kunganeno kuphansi.
Ungathi uyasuthiseka yini ngendlela iziphathamandla zakhona ngapho eTexas eziqhuba ngayo umsebenzi wokulwisana lalumkhuhlane?
Mina mbona ngathi nxa kuyiDallas idorobho bangathi bazamile. Kodwa ke amadolobho wanyana la amanye aseduze, ngoba iDallas inkulu ukuthi yona yodwa iyabiphethe abantu abayizigidi ezimbili ezilengxenye, 2 million plus iDallas Central. Kodwa mbona ngathi iDallas Metro okuyikuthi iDallas leFort Worth lamadorobho lamanye aseduzane kuyabe kulenye futhi maybe 5 million yabantu abakhona abaseduze. Uvalwe kuphela iDallas County, laba abanye ngapha emaceleni abavalanga. Yiko ke mbona ngathi mina behlulekile khona.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Unkosazana Thokozani Khuphe uthi uyathokoza ngesinqumo senkantolo esokuthi nguye umkhokheli we-MDC oqotho hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abebandla likaChamisa bathi isinqumo lesi siyize ngoba uChamisa ezaqhubeka engumkhokheli wabo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.